Toku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosibili mhlaka 9 kuNtulikazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF selisethesa ibandla leMDC icala lokufuna ukuvusa impi elizweni kulandela amazwi esiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Job Sikhala.
Abantwana beZimbabwe sonke sancedisa iZANU-PF ekukhipheni umgabe, kanti bona balwa i-partner politics yabo yokukhipha i-G40 befaka iLacoste, kodwa ukuhlupheka kwabantu lokho kusiya phambili.
Intengo yezitolo ilokhu iphezulu, njalo abanye lokhu bethengisa impahla ngedola leMelika lenye imali engasavunyelwa.
Abaqhazi lokuthi benzeni ngelizwe, ngabantu labo abalinde ukuthi mhlawumbe ukhona ozoza neplani asisize bona ngoba abanayo itanofusilizwe mfakazi ayikho.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho sixoxa lengcwethi zombusazwe, sizibuza ngokuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lengqubela phambili. Sixoxa lomnumzana Dinizulu Maqapulane.
Lokho vele ngondwe yesigerila egangeni yokuthi umuntu oyokuphikisana lawo uyabulawa, njalo into zibanjwa ngamandla. Kukanti-ke umnotho lama-ikhonomi zalezi nsuku afuna ukuchopha okujiyileyo kule ndaba zokudubulana nokubulalana lezi abazijwayele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla leZANU-PF selisethesa ibandla leMDC icala lokufuna ukuvusa impi elizweni kulandela amazwi esiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Job Sikhala, owathi umongameli Emmerson Mnangagwa uzasuswa esihlalweni kungakafiki ukhetho lomnyaka ka-2023. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo uthe uSikhala lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa sebekhulume amazwi atshengisa ukuthi bafuna ukuphehla impi elizweni. Umoyo uthi MDC ingalibali ukuthi bandla leZANU-PF laya empini lalwela ilizwe, ngakho lilibandla lomzabalazo. USikhala owathi bandla leMDC lizagenqula uhulumende kukhetho lungakafiki ukhangelelwe ukuyazibika emapholiseni lamhlanje. Kusenjalo iningi lithi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo, ukusilela kwamafutha ezimota, amanzi kanye lamagetsi, kona osokufike ezingeni elibi. Ukuzwa okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, ilunga lebandla leMDC, yena okhulume ezimele. Umnumzana Ndlovu uqala ngokuchasela usithandekile Mhlanga ukuthi kungani iningi lingaxhasanga ibandla leZANU-PF ukutshengisela izolo edolobheni lakoBulawayo lisola ukukhuphuka kwentengo yempahla lanxa kuluhlupho oluthinta wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ngwayeliphi ibandla.
Owenziwa eZANU-PF abantu bakwazi ukuthi kuyabo kungasonto enziwa ikhangele uZulu weZimbabwe. Esikhathini esiningi kuba yinto eyenziwa ikhangele i-partisan politics eziphakathi kweZANU-PF, engingathi khona i-fashional politics ezikuZANU-PF. Ngo-2017 abantwana beZimbabwe sonke sancedisa iZANU-PF ekukhipheni umgabe, kanti bona balwa i-fashional politics yabo yokukhipha i-G40 befaka iLacoste, kodwa ukuhlupheka kwabantu lokho kusiya phambili. Lakathesi nxa bekhuluma ngama-prizes, bekhuluma ngokuthi akukhitshi US dollar, bekhuluma i-corruption, i-politics zabe zikhona. Mnangagwa ufuna ukukhipha abantu abona ingane bangamu-opposa kumbe bangamphikisa abasinya kwiZANU-PF, asale ke labo titisi ke oyesimeni ikho ke thina ke njengozulu weZimbabwe siyabe sikwazi ukuthi ngizani phefu senzela ukuthi akumela ngazingenela ngoba yabo ku internal factional politics is a party yabo izano phefu
iziphathamandla zikahulumende zithi intengo yempahla yehlile kwezinye izitolo
akula nto ehlileyo ngikhuluma kanje nje kathesi ntambama ngithenge i-2 liters ye-cooking oil nge-$28 ayizange yehle ikhwelile ngoba isikhathi esifitshane eviki eliphelileyo iku-$23 so akula nto ehlileyo izinto bazehlisa emaphepheni abo kubo Herald lakubo-Chronic bazehlisa nxa bekhuluma bona iziphathamandla zezanu p f kodwa ke practically ku-ground emashopu akula nto ehlileyo izinto zidura zivaleka zisiya phambili kakuthengeki yikho ke lokho ukuthi bathi kwehlile yathi nje basengayezimithiyo abantu bezanu p f
kuphile kanjani ngodaba lwamagetsi olwamafutha ezimoto okuhambisa lokunye nje
akuphileki amagetsi sikhuluma kanje afike nakathesi ntambama ngabo 7 sizathi sivuke ekuseni ngabo 4-5 esehambile atshoni langa lonke lingekho okusemafridini kuyabola kuyawonakala amafutha ezimota katholakali izimota zithona ke zilayinile ke zilindele lawo mafutha kawakho lanxa esedura eseyikubo $5 something kodwa ke lokho engatholakali kukhanya obunzima kuya phambili elizweni lakithi leZimbabwe ukukhipha kwabo ke i-US dollar labo randi kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besihlupheka nje akula bungcono esibubonayo
kodwa simzwile umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mnumzana John Mangudya we-RBZ besithi imali yakwamanye amazwe le yebibhidlisa umnotho welizwe kathesi sokuzalunga
sengayezimithiyo ungahamba kathesi eboda ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar lamhlanje ngifike ePlumtree ngithole kule moto ebotshiweyo besithi bona imota leyo overload bafuna i-US dollar $1,300 imali nxa besithi bona sebeyibhandle i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokhu ethatha ama-services akhe i-US dollar i-duty lokhu ibhadala i-US dollar ababanjwa i-VID lamapholisa ebhodi lokhu bebhadala i-US dollar lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar le-bond kakwehlanga lokho kukhwela lokhu ku-900 something i-US dollar lokhu ku-50 something i-rand akula kumehluka kwehlanga lutho
lo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-MDC kodwa lapha ubekhuluma-ke ezimele lokhu sikudaba lunye abanye osomabhizimusi babikwa beqhubeka ngokuthengisa ngemali yakwamanye amazwe okungasavunyelwa lanxa uhulumende wafunga ijoy esithi abazaqhubeka bethengisa ngedola lemelika kumbe imali engasidola leZimbabwe bazajeziswa kalukhuni uhulumende wethule umthetho kumaviki amabili edluleyo ovimba ukusetshenziswa kwemali yangaphandle kwelizwe ukudingisisa esikwenzileyo kuveze ukuthi akhona amabhizimusi asathengisa ngemali yakwamanye amazwe ikakhulu irandi lakwele South Africa lokhu kubikwa kubhahe esigabeni seMathepeleland kobulawayo khona isiphathamandla sezanu PF njalo engomunye wabakhokheli bamawovet umnumzana Victor Matemadanda uthe ezinye izitolo ezikhulu lokhe zithengisa ngedola lemelika untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mthengi umnumzana Paul Ndlovu othi ukumiswa kwemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuhlupheka okukhulu kakhulu kuzulu weZimbabwe
bayitsho ke ukuthi le nto le yebo naye bazoyifaka leyo zimdola yabo but izo-affecta intengo yezinto ngani ngoba phela ngithi ungathi uyabheka ilizwe lethu alikaproduce into eziningi elizikhiqiza phakathi kwelizwe into eziningi bathatha abantu ama-out of the country angithi so ngokunjalo imali abantu mazothi kumele kusebenze izimdola sokuzophoqa labo abamabhizinisi-ke ukuthi bazame ukuthi bakhuphule intengo yezinto ukubana ukuze bathole leyo mali yangaphandle ngoba phela imali yangaphandle okodwa bedayisa ngayo kusiba ngcono ngoba kodwa beyithola lula than manje so i-government njengoba siyi-introduce leyo zimdola ukuthi siphuphe abantu abamabhizinesi ukuthi bakhuphuleke intengo yezinto, bazame by all means ukuthi bayithole leyo mali, or ukuthi bayithola kanjani thina asazi, mhlawumbe ngendlela abayithola ngayo sokubaphoqa ukuthi bakhuphule intengo yezinto. Uyayibona kanjani?
Kwenziweni Pondlo?
Yabona into efuna ukwenziwa eZimbabwe mawuthi yabheka mhlakazi, okwamanje abantu bayebo bangaba layo iplan, but into esuka ibe lihlupho elizweni lakithi especially kugovernment yethu ngeyokuthi ababheki ikusasa ukuthi ma siyenza kanje kusasa abantu kuzoba affecta na or akuseze kuba affect. So even la manje even ama plans abantu beza namacebo ukuthi at least ngabe siyenza kanje siyenza kanje, bona basuka babheke lokho ababona right kubo, ngababheke ukuthi but njoba nje umuntu ekhuluma ngokuthi if singayenza kanje mhlawumbe kungaba so why singawenzi, bona basuka bathathe isinqumo, bangathathe isinqumo basi implement sisebenze leso sinqumo, but ukuthi sizo affecta kanjani elizweni ngabakubheki lokho. Uyayibona? So la manje iplan labana abantu ngathi ababheke ngathi ayibhekisisa kahle kahle iplan, bona ngwabo iplan gabanayo ukubona nje umuntu othi kahle ngenze so mhlawumbe kuzoba kanje, hayi ukuthi mhlawumbe iyabe iplan uyacabangela nabo benza into abayenza lapho, asiplan engavusilizwe into abayicabangela ukuthi mhlawumbe masingenza kanje elizweni kungaba right. Iplan ke ama iplan kahle kahle kade abaphelele umnangagwa lo labochiwenga, ngicabanga mhlawumbe ukuthi okunye lulwazi, ulwazi mawukhokhela ilizwe kalidingi ukuthi ugijimise omunye wena ungene, kudinga ulwazi lokuthi uzokwazi na ukuthi mangikhipha lo manager ngifake lo manager, umanager lo uzoba lolwazi nalo ukuthi avuse le company, akudingeki ukuthi uphonge ukuthi nje udobhe nje umuntu estrategy ethi ithi gijimisele ngifake lo, ngoba lo muntu abantu abalapha manje abarana iZimbabwe manje afuna ukukutshela amangazi impuphuthe nje akuli even oyi-one sore ukuthi ngikuthi ubedoda ngiyathukana angithukani, but abachazi lokuthi benzeni ngelizwe, ngabantu labo abalinde ukuthi mhlawumbe ukhona ozoza neplani asisize, bona ngoba abanayo iplani okuvusilizwe msakazi ayikho.
Hello ke ngumnumzana Pondlovu umthengi ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo we Studio 7 ekwavulawayo. Ake sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umumo wokusilela kwesinkwa ukhangelelwe ukuba nganeno ngoba uhulumende ethenge amathani engqoloyi afika phose inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 esezifikile eBeira eMozambique. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube useyazise ukuthi izisebenzi zikahulumende zilakho ukungezelelwa iholo kunsukwana ezilandelayo kakhulukazi ekupheleni kwayonale inyanga. Okwamanje sesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Bengisithi kumbengcenzezwa nje selingithinta ngombe selifuna ukukhuluma lami ke nditshele enye iphipho ekhona ngamayosa lange-Gold. Now people they are making money kakhulu business, abantu be-business or businessmen. Kuhamba kanje ngakulinganisela ngenye iphipho encane, mina ngu-business ngu-bank and selling. Ithukela besiloda 12 user kwesinye isifundo esithile wholesale. Siloda 12 user sisayothengisa nge-data price ngalyalela ku-12 user ngasikhuluma ngokuthi thina ithwela bese sizalithengisa $10 kumbe $9 ku-okay kakhulu kwedlulatile, but now abanikazi bezitolo labo sebesenza ngale ndlela, sebethengisa ithukela ngamabhondi besithi kabafuni imali usake kuhamba amanga. Ithukela ekade lithengiswa nge-12 user ukusithi ungathola $84 ye-street nokuthenga i-12 user, usuthenga i-12 user sule case yethukela. Now sebefuna 110, 130 sebekwazi ukuthi bona bengatshayisi baphuma abahle badinga omunye wabahlake adingela amayusa nge-130 umuntu uyabe la mayusa asedlula i-12 dollars kade semthethweni ade bewotisa ngayo ithukela ngayo. Kuyafana futhi nakusimenti abasafuni iyusa ukusimenti sifuna amabhoni. Ukuthi ngithi kweindawo bathi i-bag of cement i-85 pound, kweindawo bathi 70 pound. So nisizamende ukuthi wa 70 pound ngeyusa ke siyi $6 yusa. Kodwa nxa ususithenga ke manje ngebhondi, i-70 pound is equal to $10 emsikeni omnyama lapho bengishintsha khona mina today. So it means isamende kade sisenza $6 sesifanda ukuthi sesiyi-10 yusa. Ikubona sibanasa. So ke they are making and they are looking lapho kuthiwa izinto ziyakwehla la kwaza kwehla balungisele nalo owehlisileyo ngobona sebevele sebeluta and babeka ihloka phezu bangakhipha ingqamba babeka ihloka bangakhipha ihloka babeka umkhonto. So thina esikhalayo yithi esithengayo.
Salibonani maZimbabwe amahle, salibonani basakazi. Okhulumayo Scott Mpofu endaweni yaseBlamtree Mangwe engwezi. Asiphikisani lokuthi uhulumeni afake imali yeZimbabwe ibe yiyo esebenzayo, kodwa iproblem esilayo athe sinjengoba sekunje ukuthi amabond asikani idola leZimbabwe asikabi nalo ngobunene. Yinje nje mina ngilamalanga afika 4-5 ngingatoli yona isenti kubusiness lami. Ibusiness lami ngele Bobli store, ngibhale le board ngifake eshop yami ukuthi angithathi imali zangaphandle. Sengile 4 days ngingatoli yona isenti nje elesikhala, ngoba abantu abasemangweni lo esiphila kiyo imali ade vele beyisebenzisa irand. So angikwazi ukuthi ngizaphila njani, ngiyenzeni kathesi, ngoba sekufakwe lo mthetho omusha ukuthi ma ngabe utholakala usithengisa ngale mali yakwamanye amazwe uzobotshwa. So sisebunzimeni, asisakwazi ukuthi sithini nje. Labanye bami khonapha emashopu engilabo labo sididekile nje, silele singabantu nje, asisakwazi siphile njani uma ngonke lo lapha esikhona thina empoyenzi engwizi ngapha bonke abantu balapha baphethe amarandi. Sengize ngicabanga ukuthi ngivale noma ngenzeni angazi, ngoba ngisakwazi lokuthi ngavala sekuzathiwa mina maybe ngivalisele ukuthi angifuni ukuthatha imali yaphandle, angifuni ukuthatha imali yeZimbabwe, ngifuna ukuthatha imali yaphandle kwelizwe. Kunganjalo, imali yaseZimbabwe asilayo, sikhuluma nje silapha. Bakithi zamani lisincedise sibone ukuthi singenze njani lathi. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile Zulukandaba. Ye, izo-ke yiwo-ke amazwi abalaleli bethu abasithumele wona nge-WhatsApp. Lingakhohlwa-ke inombolo zethu +1 202 465 0318. Owake waba umsekeli kamongameli welizwe leMelika umnumzana Joe Biden nguye olokhu ekhokhela kungalane abadinga ukumela ibandla lamademocrats kukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Lokhu kwenzakala lanxa uBiden ethwaliswe nzima ngokusekela ayekwenza ababebandlulula abensundu ngeminyaka edluleyo ngunkosikazi Kamala Harris ongomunye wabancintisana laye kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Bekuthemba Chuma, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika.
Ngibone ngani amademokrasi akasazi kuhle ukuthi indoda le ondoda kuqhinga bazamkhupha ngaseyiphi. They have a very specified specific issue ukuthi bavumela ukuthi i-climate kumbe i-health kumbe i-economy. I think kumele ukuthi bahlangane bavumelane ukuthi indaba emqoka abazaqhuzana layo nxa benika othando kwabo yithi. Ngoba ukuhlosa ukukhupha undoda kuphela kodwa angiboni kuyenela ukuthi bathole enough amavoti okumkhupha.
Ubona ungani okungayenza ukuthi ethole amavoti amaningi, kodwa sibona ukubana kulensolo eziningi ngaye ezibalisa ukungavezi incwadi zake zemthelo ama taxes lalokho kunye sike sakuzwa ukubana bakhona umama athi wabaphumputha ukungekho emthethweni lokunye okunjalo ubona ungana kusozokumhlasela yini
hayi akusoze ngoba lokho wabakhona engakakhethwa kodwa ke abantu bakhe bamkhetha kunjalo lalamhlanje bayamvikela kunjalo so ibase yakhe leyana 40%, 43% idlele kayiyindawo
ungathini wena nxa ukhangele indlela abavota ngayo ukuthi bavotela umuntu bembona ukuthi isimo sake sinjani kumbe kukhona abakusebenzisayo ukuthi baze bamvotele bebona ukuthi kukhona okunye okungani akuhambi kahle
ngibone ngale undoda lo uyakwazi ukukhuluma ebantwini abaqede u-fifth grade nxa ebatshele ukuthi ilizwe lenu selithathwa ngabantu bangaphandle bakubona suku zonke laba bahamba khona ngakho-ke ibase yakhe i-strong yibo abantu abazamphiselela lo atmuntu
bona abakuma-democrats abafana lo wayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden o-Cory Booker labanye laba ubabona njani
angazi kumbe ngingaba objective kulokho ngoba uBiden ngiyakuthanda mina ngibona ngane kubo bonke sengibazile bekufuna kuma-debate ungani ayazi into ayishoyo njalo ngibone ngane ilizwe leli lisaphethwe ngabamhlophe kakhulu umuntu onjengobooker lo Harris abalanhlala abalathanga abelungu balapha baningi kusamele ukuthi bakhethe umuntu ofana labo
kodwa nxa sikhangele yena uBiden ubona ungani bakhona abangayekeli ukumvotela besithi njengomuntu oseke waba ngumsekeli kamongameli asipheni omunye ithuba
ingaba khona ingcosana ayeleyo iqona kodwa ke nxa ukhangela ama-poll kungani kumhambela kuhle uBiden
alo-ke ngumnumzana Bekuthemba Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika namhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lengcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lenqubela phambili sixoxa lomnumzana Dinizulu Maxaphulane
ye into ekhulela abantu abaphethe ilizwe kathesi babugandu yibuthutha lokuswela lokho abathi ngesilungu yi-wisdom nxa labo ababusayo bengahlala phansi lalabo abaphikisayo kwathiwe iqembu elilodwa elizimisele ukulungisa umomo weZimbabwe umnotho weZimbabwe lepolitiki yeZimbabwe isimo sezinto eZimbabwe singantshintsha kodwa ilizwe liphethwe ngabantu abayiziphukuphuku abangakwaziyo ukuthi umbuso uyasikelwana kuyabanjiswana njalo kuyakhulunyiswana kubusa abantu engathi bale-faction mentality ukuthi umuntu uzabusa eyedwa labangani bakhe lona ilizwe lisitsha yiluhlupho lokuqala kuphela ukuswelakala kokuhlakanipha ukuswelakala kolwazi nokuswelakala kwenjulo yomqondo wabantu
manje kwenziweni ukuze baphaphame babonisane basebenzelane ndawonye
bekufunakala ukuthi naku sesenabadala e-Afrika obaba uKhawunda oGraca Machel nabanye abantu bamlandi umnankagwa bamtshela ukuthi ayihlala phansi labakuphikisayo likhulume ukwenzela ukuthi abantu bezwe leZimbabwe bake bathole ukuphefumula bake bathole ukudla bake bathole amanzi bake bathole ugesi akula faction eyake yabusa ilizwe umhlaba wonke lo ungaka kuyabe kuzaba ngobokuqala bona ababusayo kuyamele kubanjiswana iZimbabwe ilabantwana abatalented kakhulu abalolwazi njalo abakwaziyo umhlaba ukuthi indaba yakhona ingalungiseka masinyane nxa i-wisdom lokukhalipha kungabuya kuze kwalaba ababusayo
kodwa-ke bona ababusayo bathi amaqhinga balawo nanku intengo ezitolo isisehla ngokususa kwabo imali zakwamanye amazwe
yehlokomalanga wona iyaphinda ikhuphuke kudala sayizwa dala sayibona lento yayisenzakala la ngesikhathi kusabusa umgabe okufunakalayo ngama-permanent and long-term solution not okungama-military operations lokhu lokungama-short-term strategies okwamalanga amafitshane akusoze kuwela kumkhuhlane osibulalayo ngoba iphikinga yelizwe leZimbabwe ipolitics izalungiswa ipolitics, i-economy iyabona nje iboniswa ipolitics, ungalungisa ipolitics konke kuzaqhona.
Kanti pho manje bona abaphikisayo laba ubabona njani bona? Yiba babisele emuva yini ingqubela phambili kumbe balungile abakwenzayo ukwemba phansi bengafuni ukuthi bamukele impumela yokhetho lwedlule?
Ngempela yibo abantu abalemqondo ethe yabamfitshane engaboni ekudeni lapho kufunakala ukuthi kulungiswe khona, ngoba laba abantu ngabantu abakhulele egangeni bengamagerila, bengaze bangene kuhulumende, bangene uhulumende bengabalandeli, bengasibo bantu ababusayo, abazange bayiphiwa i-mentorship le-guidance yokuthi umbuso ubuswa njani, lokuthi ilizwe liphathwa njani ngenxa yombuso kaMgabe okuhuquluza amandla lokuba nguntando kayiphikiswa. Ngabantu abasafuna ukufundiswa ukuthi ilizwe i-statesmanship yenziwa kanjani, ukuthi ilizwe liphathwa kanjani, abazange balithole ithuba. Lokho bele ngqondo yesigerila egangeni eyokuthi umuntu oyophikisana lawe uyabulawa njalo into zibanjwa ngamandla. Kukanti-ke umnotho lama-economies alezi nsuku afuna ubuchopho obujiyileyo kule ndaba zokudubulana nokubulalana lezi abazijwayeleyo.
Kanti khona elizweni akungeke kwatholakala yini abantu abangafana lalabo baqambileyo abanjengabokhawunda labomashel?
Kuyafunakala ukuthi SADC ikibe nozwelo ebantwini beZimbabwe. Nalabo abaphikisayo nabo kumele ukuthi bayekele ukube begxokozela bephakathi belizwe, baphumele ngaphandle, bebonise amanye amazwe ase-Southern Africa ukuthi uhlupho olukhona kwini, ukwenzela ukuthi ezinye izizwe zisondele eduze zincedise, ngoba kuyasiya phambili uhlupho lwabantu lujiya lusiya phambili. Njalo ikusasa yabantwana baseZimbabwe abancane akwazakali ukuthi sakuma kanjani nxa kunje.
Alo-ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula ezombusazo ebesixoxa laye kuhlelo lwethu, lapho esixoxa khona le ngcwethi kwezombusazo esizibuza ukuthi kwenziweni elizweni. Kusasa-ke sizaxoxa lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Yes, I don't the blessing. I don't the blessing. Father God blessing. One more blessing, I don't the blessing, I don't the blessing, them can't stop me, I am blessed. Me love woman, me father him, that's why me born. And if for them a try stop me, me fly past them straight. Only for them a wicked, so what them me no rate. You know them one box the little food from me plate. But I got over devil a hell fit them straight.
I am blessed, I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning.
Over me. So when the wicked rise, judgment feed them. For 10 years, me a make it. Someday I had a sit down, but me a tour. Hands up from you, now about stand. Well, I make me pick up me friend them. Live up your rhythm, it up a prayer. Irish dancing, no worry, everything straight. Sing.
I am blessed. I am blessed. Every day of my life. In the morning, and I lay my head to rest. Every day of my life, I am blessed.
Me say me praise God, make money, money it has, man bad mind. God knows me, me love woman, me father him.
I am blessed. Nibusisiwe ingoma kaMr. Vegas isigqubela uhlelo lwethu. Singakehlukana, sikhangeleni ke inhloko zendaba. Ibandla leZANU-PF selisethesa ibandla leMDC iqala lokufuna ukuvusa impi elizweni, kulandela amazwi esiphathamandla sebandla umnumzana Job Sikhala oyena okuthiwa uzaya emapholiseni namhlanje. Siligqiba ke uhlelo lwethu igama nguChris Gander. Sidibaneni njalo ekuseni kusasa kumbe ngo-half past ntambama.